Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-23 Mpalakazi 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane uthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le-coronavirus elizweni izolo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela.
Ukubotshwa kukakhombeshila Chisirimunu yinto engasiphathiyo thina njengenhlanganiso ye-ATWS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kulandelela amalanga awe-16 days of activism against gender-based violence.
Ibandla le-MDCT lithi ikhefu le-Unity Day ebelikhona izolo bekulilanga lokukhumbula ababulawa umbhuqazo wegugurawundi, hathi ukumanyana kwezizalwane zelizwe ngoba abemhlubulweni weMandebeleni belokhu befuthelene.
Yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukamgabe labanye bakhe mbuzane. Lilanga elokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo wezani kuzaphela yini na.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane futhi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le-coronavirus elizweni izolo. Ababhubhileyo ababili ngabeMashonaland East, oyedwa ngowakobulawayo, kuthi omunye njalo ngowe-Manicaland. Iningi labatholakale belegciwane le-coronavirus ngabesigaba seMatabeleland South, lapho okulaba ngamachumi amane lambili 42, kulandele abemaswingo abalichumi. Izolo kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa lamachumi amane 1425, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abalikhulu lamachumi amabili lambili 122. Asebebulewe yi-COVID-19 elizweni lokhu igciwane le-coronavirus laqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili alesikhombisa 326. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATWS isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Umantshi womthethwandaba weMaswingo uMnumzana Mbonisi Ndlovu ugwebe uChisirimunu ukuthi ahlale ejele kulandela ukutshengisela ngenyanga kaNhlangula kuwona le umnyaka. Okwenziwa ngamatitshala besethula izikhalazo zabo ezimbalwa ezigoqela iholo elincinyane lokusilela kwezokuzivikela ekumemethekeni kwegciwane le-coronavirus ezikolo. Umantshi ubemgwebe ukuthi ahlale okwenyanga ezilichumi lasithupha 16 entilongweni, kodwa wasusa inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso ye-ATWS ithi izazama ngamandla ayo wonke ukuthi uChisirimunu akhululwe. UChisirimunu wayethoniswa ndawonye lomkhokheli wenhlanganiso ye-ATWS umnumzana Obed Masaraure, yena walahlelwa kathana icala lakhe. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-ATWS unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Shiselimunu into engasiphathiyo mshina njengenhlanganiso ye-ATRIS ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kunanzelela amalanga awe-16 days of activism against gender-based violence lapho esikhankasa khona ngokuphathwa kahle okwabesifazane lamantombazane. Lokhu ukubotshwa kukaSheila Shiselimunu kutshengisela ukuthi amalungelo abomama awakananzelelwa ngabaphathi ntambo ngoba uComrade Sheila Shiselimunu ngumuntu akade lwela ababalisi ukuthi bethole iholo elingcono. Kunje icala lakhe yikuthi nje akhulume ukuthi sikhalela imali engange-$520 kungasikho ukuthi ulwisane lomuntu kumbe uhluphane lomuntu, ukukhuluma nje kuphela ukuthi ngifuna imali ezangiphilisa mina lemuli yami. Kunje siyinhlanganiso ye-ATRIS sidabukile ngoba ngomunye wethu ebesikhala laye, ebesilwa laye. Kunje ukuhlukunyezwa kwakhe kufana lokuthi lathi sesihlukumezekile.
Manje njengenhlanganiso akusoze kubangele na ukuthi abanye besabe ukulwela ilungelo lenu linamatitshala?
Ukubotshwa kukaComrade Shiselimunu ngike silale ukuthi liyasethusa, liyasithelela ukwesaba, kodwa ukwesaba ulambile asonto asondlela yokuphila. Nxa ulambile noma usesaba kunjalo uzabe ulokhu usilwa ulwela ukuthi lawe uthole imali engakuphilisa. So ukuthi ubotshiwe uComrade ubuhlungu abuzwayo lathi siyabuzwa, sikhala laye lapha khona. Ukudabuka kwakhe lathi sidabukile njengenhlanganiso, kodwa asisuze sihlehlele emuva, sizaqhubeka silokhe sisilwela lokhu akade kulwela yena ngoba yena kuyisifiso sakhe ukuthi impi yokuthi silwele amalungelo ethu njengababalisi lemali esiyifunayo. Amboni ukuthi yena engafisa ukuthi sihlale phansi sithi hayi sesesaba ngoba yena sebotshiwe. Hayi, sizaqhubeka kunjalo.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATRIS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izolo bekulikhefu elafakwa kulandela umanyano webandla lezanu lele-PF ZAPU ngomnyaka ka-1987. Kuningi okwachiya abanye bezibuza ubuqotho belanga leli, ikakhulu sivumelwano lesi ngoba sikufaka mgceke ukuthi ibandla lezanu laginya ele-ZAPU. Isivumelwano lesi samisa ukubulawa kwabantu besigaba seMathebeleland leNkabazwe livuyo le-5th Brigade elalisaziwa ngokuthi iGugurahundi. Umongameli Emerson Mnangagwa Izolo wethule amazwi akhe ngaleli langa esithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba limanyanisa uZulu elizweni lonke. Kesizwe amazwi akhe.
Peace building, conflict resolution and management.
Ukuthi ngendlela zokuxazulula inkinga kumele kube yisona sicocela enhlelweni zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sisethuthukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphanganisela esikhathini sangemuva.
And the boldness to confront the past to bring about healing and the closure.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa Izolo ngelanga le-Unity Day. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lethi leli langa liyize. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni sakoBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ilanga le-Unity lilanga nje elokuthi abezanu babe zenza bona abantu abafuna ukuthi bebambane labanye khonapha eZimbabwe lapha abazenzwa bona ongcwele ngcwele angithi. Kodwa thina siyakwazi ukuthi izanu yiphathi yezigilamkhuba, siyakwazi ukuthi vele abalaqinisa, siyakwazi ukuthi okwabo ikuzama ukuthi bebambe uZulu amehlo. Ilanga le-Unity Day vele lilanga elokuthi thina siyakhumbula labo ababulawayo nombhuqazwe lapho ababe ebhuqwe ngababutho ezipra ngesikhathi sempini asebekhwithiza besebenzisa bona laba abakuzanu ukuthi bebe yibo asebekhwithiza ukubulala abantu besindebeleni kukakhulu kubulawa amabutho ezipra wawungabantu abangaphandle ababesebenzisa amabutho wonala e-Fifth Brigade yokubona ukuthi sukela from ilanga le-independence i-ANC lapha eZimbabwe abazange bethole i-base abantu anjengabo Chris Hani vele abazange beba abantu abathandwayo kuleli lizwe uzananzelela ukuthi into ethiwa ngesikhiwa ama-joint battles awuzange kube khona lapho ababehlasela izitha lapho watholakala izanda lamabutho ANC behlasela izitha ngoba phela siyakwazi ukuthi izanda vele yayileyane yayiphambanisa inhlelo ezenkululeko yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukamgabe labanye bakhe kuzana lilanga elokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo wezana kuzaphela yini na lilanga elokuthi thina sibe kwazi ukuthi njengamaNdebele ilizwe sizaliguqula kanjani ukuthi sibe lempila kahle lilanga elokuthi thina njengabantu besindebeleni sibe kwazi ukuthi lapha singabafelakazi sizintandane njalo ilanga elihle liyeza kodwa ilanga lelo alisibela namuhla
nxa lingathatha indambo zombuso njengebandla kuyini elingakwenza ngelanga leli lingaliguqula yini kumbe liyahlala likhona
nxa singathatha umbuso njengebandla le-MDC i-Unity Day leyi ayisoke ibe Unity Day yabe sizayibiza ngebizo lakhona elamaqiniso ngoba leli lilanga elokuthi sitshelana amaqiniso lilanga lombhuqazi le
lo ngumnumzana Swithan Jirowota esikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo amazwi kaJirotsa agcizelelwe ngabanye abantu bakobulawayo lesigabeni seMathebeleland abathi iminyaka engamachumi amathathu lantathu edluleyo ngemva kokulotshwa kwesivumelano se-Unity Accord umhlubulo weMathebeleland lenkabazwe lokhu ungananzwa kwezentuduko ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
uZulu wakobulawayo ube lombuthano sikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association inakora uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe
into eqakathekileyo yokuthi abantwana labo abasakhulayo bakwazi ukwenzekala ngesikhathi segugurawundi bangaze bathatheka ngokuselebrata i-Unity Accord
ikakhulu usapho lwezimbabwe sikhalela ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqathile ngaleso sikhathi ubaba uMoyi uJoshua Mqabu Nkomo lo the late futhi ubaba uRobert Gabriel Mkabe abahlanganisa amabandla omabili i-PF zaphu lezani PF ukuthi kube into yinye singananzela ukuthi lapha kubuya iUnity wasongana kulokuxabana elizweni ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ukubambana kwenkokheli nalawo mabandla kwenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe sinanzelela ukuthi kwasongani kulokuxokozela nosongazakhanya ukuthi kuyini ukuthi abantu bayangaphi empilweni siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe ungasela ukuthi ukhangela ukuthi lo uyilokho
umnumzana Greta Sibanda ongumgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela uthi abantu kumele bengabandlululwa lulwa
injongo Unity Accord Unity Day ivaleke kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo Unity Day iyafezwa abantu bathole amathuba alinganayo ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi unit accord ibe into eyamelekileyo esizweni ikho ke ama authority kaluze khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Linanga lokumiswa ukubulawa kwabantu njalo ngibona ngazathi asitolanga lokuselebrate but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. Kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokwavunyelwanayo kuyavunyelwana ukuthi bayazikhomitha ukumnisa udlakela akuzange kwaba nodlakela kwaba lokubulawa kwabantu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomuntu oyedwa obhubhileyo labanye abangamathumi amabili lantathu abalimeleyo ngemva kokugenquka kwebhasi ye-Impala Toll edolobheni leMakado kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewsHawk lithi kunowesifazane oweZimbabwe obenengane zakhe ezimbili abagalule emfuleni uLimpopo ngemva kokugenquka komkhumbi kade bephakathi kwawo befuna ukucapha ukuthi baye kwele South Africa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani ngihlobo zami lapha edaluka elufane isitudio zokwesendukisi. Ngidinga izihlobo zako Zakaria Simango, yena owazalwa ngo-1945 wabhubha ngo-2000 August khona ngapha edaluka. Usisi Simango lo ubezalwa eChipinge, ubaba wakhe kungusiyabhawa Siyabhawa Simango, umama wakhe kuZamuse Mhlanga. Wayelobhuti wakhe wayebizwa kuthiwa nguJemusi. USimango wasuka kibo ngo-1972, wayasebenza eShangani Mai. Ngicela angabe uyakwazi izihlobo zelizo uChipinge ezakuSimango ngabantwana abadinga ubelapha eDaluka. Batholakala kulezi namba abantwana abajiwa nguSimango 071 621 2998 kumbe 077 904 8145. Ngiphinde njalo 071 621 2998 or 077 904 8145. Ngiyabonga ma zingatholakala izihlobo zabantwana sebedubekile.
Yona ke le ndawo le ngikhuluma ngayo iseBedbridge Border Post. Imoto zibambe zisobekile kakhulu lapha. Abantu bathi banabo 3 days behleli lapha. Kade kufuneka umzamo kodwa ukuthi badlule lapha. Lapha besicela ngathi i-government yeZimbabwe lapha e-border lapha ningathi ngasheshisa abantu bekwazi ukuyodla iKristu masemakhaya. Indlela ekhona laphana inzima kakhulu. Both sides ngathi manje imoto zigcwele ukusuka le zize zizofika ngapha eSouth Africa zingene. Akunandlela yokuthi babazamele ukuthi basheshise ukudlula lapha. Kade sicela ukuthi ngabe i-government both government bazame ngempela ukuthi badlulise izimoto lapha e-border. eboda eSouth Africa neZimbabwe bazama ukusheshe ukuthi abantu bayokudla iChristmas nabantu ababo.
Hayi, kunzima mpela, into zama-lockdown ezizinzima ngoba isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi abayazi ukuthi ibhendi ingumsebenzi. Ibhendi ingumsebenzi ngoba uyakuhola, uyabe usebenza njalo uyakhona ukuphilisa abantwana ma ulemuli, uyakhona ukuphilisa abantwana, uyakhona ukwenza noma yini. So ibhendi ingumsebenzi oqakatheke kakhulu, oqakatheke kakhulu mpela. Njengathi thina mina ekweyami ibhendi engikiyo iMlambosi Express Band, ibhendi elohlonzi elesithunzi as ama-super legend. So hayi, into engikhaleka kakhulu yikuthi i-lockdown le isibulele kakhulu. Nakhona kube ngcono ngokuthi this year asikhonanga ukureleasa i-new CD. Ngaba kuthiwa siyireleasile njengala sithi besizothwala nzima ngoba yakuzopromota kanjani ma kunje sokuyi-lockdown, ama-CD athengisa kanjani, akuthengiseki. So into engibongelayo yokuthi hayi, kuqondene nomnyaka esingazange sirelease ngawo, asingaze next year ukuthi kuyabe kunjani ngoba yomnyaka okumele sirelease ngayo i-new album yethu. Hayi, so angazi impela ukuthi i-lockdown izosiqhubeka isiphilisa kanjani. Hayi, abantu abaningi basenkingeni impela, sithi sodwa amabhendi esenkingeni, baningi abantu abathwele nzima nge-lockdown. So hayi, kahle kahle singathi-ke asibongeni uSomandla ukuthi siyangena ku-2021 siphila noma kanjani ngoba i-lockdown le ibulele imisebenzi yabantu abaningi kakhulu 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 kakhulu. So asakwazi impela ukuthi kuyoqeda ngani. Ngale nekwasa lethu kasela qiniso lalo. Ye, salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 okhulumayo ngu-Onias Moyo, ibhawunsa leMlambosi. Ya, ngiseplumtree ngaphansi kwendunuka kobhodo. Hayi, i-corona le yethanda ukusibulalela imisebenzi yethu ngoba kwamanje nje mina ngisebenza ebhendini iMlambosi Express Band. Silama-shows manje akaDisemba, ama-hiring lamanye nje nalama-free entry. Into ekhona yikuthi i-corona manje isithwalela ukubhulu, isithwalela ukubhulu. Asakhona ukupromota, asakhona ukwenzani ngenxa yama-lockdown. So ngizwa ubuhlungu kakhulu uma kuzofika uDisemba kuloko kuthiwa i-lockdown, i-corona iqhubekela phambili. Asakwazi ukuthi sisebenze njani ngenxa ye-lockdown. Kuthanda ukusifisela emuva kakhulu mpela, kakhulu kakhulu. Asakwazi nokuthi siyenze njani, kunzima nge-lockdown, kunzima kunzima kunzima.
Selibonani ku-Studio 7. Ngifike late, ifoni ngivule late, ngiyaxolisa. Yikuthi nje thina kulezi nsuku mpela kufuneka lisifonele live, lisibuze ezinye izinto lathi sincedise ngombono esinawo. Hayi, ngoba manje masifaka amaphimbo kulezi zinto kuyabe kufuna ngigijime ukuthi kungathi umsizodwa, kanti thina into esizikhulumayo zingagcwala ama-page angu-6. So sesingamadoda avuthiweyo entweni ezinye ezithize efanele ezinye lisibuze zona, sizolitshela lathi silisize emsakazweni. So hayi, ngiyaxolisa, ngibona kade kule message ukuthi sikhulume sifakele abantu ma-Christmas ukuthi hawu, Happy New Year le, Happy Christmas. Manje ngikubona manje sokusebusuku ngo-10. Hawu, ngiyaxolisa kakhulu, salibonani lonke madoda, ngumpofu okhulumayo.
Bantu beZimbabwe, ukuhlala phezu kwengqondo lokho izami zalilungisa. Iyavula amakhampani ngani, kade sivula amakhampani ngama-tollgate, ivula amakhampani ngezikolo, ivula amalokozeni ngamabheyili, ngoba isesihlekile ukubusa ilizwe. Lokho kuyenza ukuthi abantu bahlale besejele eZimbabwe. Phezu kwe-corona abantu babhadalisa, behulumende ababhadala ama-tollgate, babhadalisa bona abantu abavela lapha ngaphetsheya, lapha eboda lapha isiminye eminye, bafuna imali kakhulu. Bacabanga abantu bengachapha besiya kwamanye amazwe besiyasebenzela ukuthi mnanka ahlale embusweni. Az abanye abantu yazi mnanka bayazitshela kakhulu, kumele babone ukuthi bavusa ilizwe labo, bengancindezela abanye abantu abasuka besiyaginya imali. Bangacabanga ukuthi badingela bona iy'mali zakwamanye amazwe. Kade sinezitolo bafuna imali zakwamanye amazwe, kodwa kuthiwa kulo baba eZimbabwe ubaba ungumfazi mnankaba. Yaziyazi ehlulekela lo muntu lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika umongameli Donald Trump ubikwa esenza imihlangano labangane bakhe esigodlweni se-White House lapho abazama ukudinga amaqhinga okugenqula impumela yokhetho. Abanye babantu okuthiwa bahlangana lo-Trump ngabathi u-Steve Bannon lo-Michael Flynn owasuswa ejele ngu-Trump ngemva kokubotshwa esetheswa amacala ambalwa. Lokhu kwenzakala uTrump esetheswa umlando wokungasaphathi umsebenzi wakhe ngemfanelo osekuthiye igciwane le-coronavirus selisenza umathanda. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus kwelemelika.
Kulezi nsuku umumo uqhubeka usiba mubi. Abaningi abaningi abantu asebebanjwa lomkhuhlane kakhulu ngemva kwekhefu lele liba khona lapha ngolweze emelika elokujabula nje abantu bebongela kazalanga ukuthi Thanksgiving. Ngalokho sibona njalo ukuthi okuningi inani labantu asebebanjwa umkhuhlane selisala lisanda kubantu babehamba endaweni ezitshiyeneyo bedlula emagcekeni endizamtshina lapha asazi ukuthi kwayenzakalani khonapho ke abanye basebefika befike besiyawuthelela abanye phambili. Kodwa kwamanje hayi umumo omubi.
Ke sikhangele ezombusazwe ubona njani udaba lukamongameli Donald Trump okhanya ngani ufuna ukwalela esihlalweni?
Bake bethe esintwini ayikho eyake yafa ingaqhatshanga. Uma isiza kufa iyaqhatsha inkomo ikhabakhabi khabakhabi. Umongameli uTrump ngombono wami nje zinhloni zokuthi amukele ukuthi wangqotshwa nguBiden. Kuba yena ngumuntu nje othanda ukuthi yonke into ayenzayo ungumuntu onelisayo, wayetshela abaningi wathi uzanqoba kodwa ugcineke engasanqobanga. So zinhloni nje zokube lokho esithi ye ngaqhitshelezelwa abantu bengavumi kwathini. Okulusizi ukuthi abalandeli bakhe bayamkholelwa khonokho. Yikho abaningi bakhona sebesuka sizothatha sebehamba sibe siyabonakala endaweni ezifana labo Michigan behalada inkokheli zaleyo ndawo esithini laqibelezele Katherine okuyinto embi ngoba lapha eMelika sikhona nje ezinye indawo zakhona lapho abantu bavunyelwa khona ukuthwala lembobho behamba nje phandle emgwaqweni okusuka kusesabise sonke. Loba nje thina lapha eMaryland kungavunyelwa lokho kodwa ungahamba endaweni ezifana labo Texas usiya phansi khona leko kubo Michigan le ndaweni esifanayo abantu bavunyelwe ukuhamba bethwala impopo. So bona abantu basebe haladisa abanye besithi laqibelezile okhethwe.
Ubona ungani khona lokhu okwenziwa ngumongameli Trump kuzathiya umhlaba usubheka njani ilizwe leMelika njengoba bekuyilo elingani liyakhokhela kundawo zonke ezibalisa zonezo ezombusazo?
Bakhona bake badlala phandle lapha bathi sokumele amazwe athile ajezise iMelika ngokungaqhubi ukhetho kakuhle. Kodwa engibonayo ukuthi indlela uMongameli Trump aziphathe ngayo asindlela enhle. Lokhu kuyalulaza kuqakatheka kwalokhu ngesilunga bathi yidemokhrasi. Ngoba idemokhrasi bakhona abanqobayo, bakhona abanqotshwayo. Oqakathekile ukuthi laba abanqotshiweyo bamukele ukuthi banqotshiwe. Kuthi laba nqobilela obaphiwa ithuba lokuthi bangene esitikini bajayive. UTrump la unqobile ngo-2016 enqobo uHillary Clinton. UHillary wamukela khonokho wadeda uTrump wangena esikhundleni. La sekumele ke enza okufanayo. Amazwe amaningi akhokhelwa ngontando kayiphikiswa bayajabula uma bebona lokho kwenziwa nguTrump. Labo kusasa benganqotshwa bayayala ukuphuma. Okuhle nje ngeMelika ukuthi ngesilungu abathi khona idemokhrasi. Idemokhrasi lapha ilempande esijulileyo. Ngalokho uTrump uzaphuma efune engafuni. Kodwa kwamanye amazwe kuyesabisa khonokho ngoba abalazi impande ezifana lalezi ezalapha. So ontando kayiphikiswa bayazihlalela nje. Kodwa hayi sonke simele ukuthi mhlaka 20 ngoZibandlela kunyanga ezayo uTrump uzaphuma. Kungene ke uBiden.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMaryland. singakagqibi uhlelo lwamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso yamatitsha la emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu, owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.